Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola muyela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2022 uCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Ukubotshwa kwesiphathamandla sikaHulumende kudala inkulumo eZimbabwe.
Ayisuye yedwa bakhona abanye labo abanjengaye uDavid Karoro.
Isikhuphuka phose nsuku zonke intengo yempahla eZimbabwe.
IZimbabwe iwomile, iloba ibivele iwomile, kodwa kwakathi sikhanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethu yalelizwe ayisathengi.
Isikhuphuka phose nsuku zonke impahla yentengo yempahla njalo owalwa impi yenkululeko uthi waphose wafa ngesikhathi sombhuqazwe kugrawundi.
Mangwe lapho yikho la ngabona khona kuthi yalapha sekuright. Uba bathi befika bathi isikhali zakho lo nkomo zingaka.
Uhlelo lwe-Edulink lunceda abantwana abaningi kwele Zimbabwe.
Siyakhangela lokhu alakho okwezifundo ukuthi ume ngaphi ezifundweni zakhe, njalo imali abalayo inganani, njalo lapho abafuna ukuyahlala khona, uyafunda khona, yindawo yiphi abayifunayo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ulubhekise kwele-Switzerland okuza kwenziwa umhlangano we-World Economic Forum. Iphephandaba le-Sunday Mail libika ukuba uMnangagwa ukhangelelwe ukuthi uzazama ngamandla wonke ukuxoxisana labosomabhizimusi abafisa ukutshala imali yabo eZimbabwe. Umhlangano lo ungenwa inkokheli yamazwe atshiyeneyo, abakunhlanganiso ezizimeleyo, osomabhizimusi labanye. Kulabantu abaningi abagoqela abakubandla leZANU-PF abathi kumele umsekelo womphathintambo kahulumende obona ngezokulima okuthiwa ulecala lokweba imvundiso yabalimi lokunye okuphansi kohlelo lwabalimi athoniswe ngemfanelo. Bathi uMnumzana Douglas Karoro obotshwe ngolwesihlanu ecatshangelwa ukuba wathuntsha amasaka efertilizer ayisilinganiso se-700 kilograms inhlanyelo yomumbu lokunye, kumele abhekane lamacala la hathi ukuba abonakale esehambahamba emphakathini. UMnumzana Believe Gawule ngomunye walabo abakubandla leZANU-PF abathi kulabanye abakuhulumende abanjengomnumzana Karoro ababisela muva imisebenzi kahulumende.
Ngibona ngani kungumsebenzi oqondileyo kakhulu ukuthi abantu laba babotshwe. Ukubopha vele nxa abantu abayenza into zenkohlakalo lezi, eze corruption, kumele kuqalele phezulu khona ngale, qale kutshaywe phezulu khona ngale, kusehla kusiya phansi. Yokuqakathekileyo kakhulu ukuthi umuntu onjengominista onguye okhangelelweyo ukuthi usengxenyeni yokuthi abantu baplanele ilizwe nxa eza ntshontsha, akulanto engahamba, ilizwe lingeke lihambe. Ngokunjalo mbona ngani kungumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi kubonakale kuboshwa abantu abanjengalabo u-Deputy Minister lo u-David Karoro. Ayisuye yedwa, bakhona abanye labo abanjengaye u-David Karoro. Yibo bona abantu abanjengabo u-Karoro abaye bababulala inhlelo zikahulumende. Bona u-President ubanikile umsebenzi ukuthi bamncedise ekutheni barane ihulumende leyo, kodwa ngamasela.
UMnumzana Malaki Nkomo laye okubandla elibusayo uthi ukubotshwa kukaKarolo kuveza ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ulwisana lobukhohlakali kwele Zimbabwe.
Kuveza njalo kutshengisa sobala ukuthi ubukhokheli bukapresident wethu Mnangagwa abuwelelane le-corruption, njalo ngokwenza konke lokhu kutshengisa futhi njalo sobala ukubana uhulumende akula muntu okhandelela ukuthi khona yena uphezu komthetho.
UMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, uthi kugcwele amasela kubandla elibusayo.
Lokhu kakusimangalisi ngoba vele uhulumende weZANU-PF nguhulumende wamasela kusukisela kudala. Abantu bazakhumbula ukuthi ngo-1998 uGumbirayi Kangayi esesengu-minister we-Lands and Agriculture watshontsha umumbu owawungwemali eyayisedlula 200 128 million Zimbabwe dollar ngaleso sikhathi. Kwathi ngeminyaka eyalandelayo oChikore labo bengo Minister of Energy bekhangele ngezamafutha London laye wanatha ipetrol kumbe idiesel yelizwe eyitshontsha. So ke ubusela buvele busegazini labo abantu bezanu laba.
Wacubungula ezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube uthi abantu abalezikhundla eziphezulu kuhulumende kababotshwa kwele Zimbabwe.
Kuzanu kakubotshwa muntu ebantwini abalezihlalo abaphezulu, kakujwayelekanga ukuthi kube lo muntu obotshwayo ngaphandle kokuthi kungumbango waphakathi esithi ngesiNgisi i-factional fights. Angithembi ukuthi angabe botshela ubusela nje ngokuba amasela maningi kakhulu agcwela phezulu futhi makhulu kulaye. Ngakho-ke ukuhlala kwabezihlalweni kusho khona ukuthi ubusela kabubophisa eZimbabwe ngaphandle kokuthi nxa ulecala elinye mhlawumbe lengokuthi usekela abanye abangathandakaliyo kumbuku opposition kumbuku faction erongo kuyo iZANU PF. Kodwa khona nje ukuthi webile ukuthi webele abantu akubophisi. Kudala abantu besebelwa ilizwe lidilizwe ibusela lokho behamba emgwaqweni lokho besezihlalweni bengabotshwa, kanti kusengahlalahlala nje aphi bail aphume kuphele khona lapho icala singabe sisezwa lutho ngalo, kudilizwe ubufakazi aphume nje discharge njengomuntu ongonanga lutho.
Lokhu kusekelwa umnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, othi baningi abakuhulumende abatshontsha okutshiyeneyo.
Njengebandla le-Citizens Coalition for Change sakhuluma sathi indaba yokutshontshwa kwemali yomnotho welizwe ikakhulu ngabantu abakuzanu, lowo ngomunye wabanye abaningi aba-involved kwindaba-ke yokutshontshwa komnotho welizwe ngabantu abakuhulumende, okuyinto okufanele ikhangwele. Kufanele ukubana-ke i-anti-corruption iphiwe-ke amandla kubana ibophe njalo okuthiwa i-prosecution ngesilungu. Njalo-ke kufanele ukuthi kukhangelwe abantu abatshontsha imali kuma-diamond lazindaweni zonke ezijeneyo kumnotho welizwe. Imali siluza more than 2 billion elizweni through ama-illicit financial flows, okuyimali-ke ephunyisa elizweni ngendlela engekho emthethweni. Njalo-ke kumamayini imali kuyatshontshwa-ke umnotho welizwe kumamayini, okuyinto okufanele ikhangelwe. Yikho-ke thina sikhuthaza uhulumende labo bonke abasebenza emthethweni kubana-ke kube lama-investigation njalo lokubanjwa, kungabi yinto yokubana-ke umuntu uyabotshwa erilizwe kusasa, okuba yinto engekho-ke esustainable nxa sifuna ukudila le ndaba ye-corruption.
Kuleziphathamandla zikahulumende eziningi ezabotshwa zisetshenziswa amacala okweba kunhlelo zikahulumende kodwa zakhululwa ngumthethondaba. Zikhoqela umnumzana Obata Moyo owayephethe uhlangothi lwezempilakahle wasethiswa icala lokweba imali efika izigidi ezingamashumi ayisithupha $60 million okwakumele isetshenziswe ngesikhathi ilizwe lisanda kulwisana legciwane le-COVID-19. Abantu kwele Zimbabwe bathi sebephila nzima ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempuphu, isinkwa lokunye. Bacela ukuba uhulumende angenele ukuze benelise ukuphila kahle lemuli zabo. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba.
Omunye wabakhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla ngumnumzana Dariro Muriro ohlala eGlenview eHarare.
IZimbabwe iwomile, iloba ibivele iwomile kodwa kwakathi sikhanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethele lizwe ayisathingi. So kufunakala lele eMelika kodwa akula abantu abayihola le eMelika, ikakhulu izisebenzi zikahulumente. Lokho sokwenza ukuthi ukuphila kube nzima. Abantu behle ukuthenga isinkwa, isishebo, impuphu konke sokuyenzwa yikhona lokhu ukuthi abantu abalama.
Uyakhala lo mnumzana Dickson Juma ohlala eNyathi esabelweni semathebeleleni North.
Njengesihlabisa lapha eZimbabwe lapha eNyathi embona ukuthi kuqakathekile uhulumende ezame lapha akwanisa khona esihlangabezi esenta kumbeni esiyenzile okuningi ngoba i-economy leyi sisinda sindela sonke isihlalisa kweZimbabwe. Ichukela, impuphu, konke okufunakalayo, ama-basic com abathi yikhona yokho kuthiwa ngama-basic commodities sokubhula.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Bertha Phiri ohlala eWestley eHarare othi uhulumende kumele angenele kudaba lokukhuphuka kwentengo yamafutha okupheka, impuphu, isinkwa lokunye.
Ukukhwela lokhu sokusihlupha kakhulu especially thina singcone sisebenzayo ngoba siyakwanisa kunjani ukuthenga lokhu lalokhu ichukela ngiyathenga impuphu ngiyathenga kodwa lawo abadubekayo manje sizabayenza njani i-government siyacela ukuthi at least inike lawo abadubekayo ukudla
okhokhela inhlanganiso yabo somabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Danford Mtashi uthi udubo oluselizweni lubangelwa yimpi ephakathi kwele Ukraine leli Russia esidale ukuba ukhuphuke intengo yamafutha ezimota.
We are not isolated. We live in the global village and the interconnectedness of the global market is in the north.
Ngasiphili sodwa, iphila lamanye amazwe. Lokhu kwenza isimo sethu sibe nzima. Ikakhulu nxa sikhangela ukuba umnotho wethu uthembele kwamanye amazwe. Kumele sikulungise lokhu. Ngcwethi kwezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukhuphuka kwentengo yempahla kubangelwa yikukhwela kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni wonke jikelele.
Lokhu kwenziwa ukuthi nxa amafutha ethengwa athengelwa ukuhambisa izimpahla lokudla emavinkilini. Intengo yamafutha ingakhwela osobhizimisi kabathathi imali yakhona yokukhwela beyikhipha kumaprofits abo. Hhatshi, izithelo zabo bafuna vele zibe zilokhu ziphezulu.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele umsakazi weZBC Izulu Ntambama ukuba impi phakathi kwele Russia lele Ukraine yoyebangela ukuba ukhuphuke intengo yempahla etshiyeneyo elizweni. Intengo yempuphu eyisilinganiso se-10 kilograms ikhuphuke isuka kumadola angamahlanu eMelika yayafika kumadola afika phose itshumi 10 US dollars. Intengo yeswinka namhla ikhuphuke isuka kumadola phose angamakhulu amathathu 270 kusiya phezu kwamakhulu amathathu lengxenye 352 RTGS. Amafutha okuphekisa lawo asebiza intengo ephezulu eZimbabwe. Ngimele 27 ngiseHarare. Ngumlondolozi Ndlovu.
Wezamaphandleni lokhu sisesigabeni seMangwe esabelweni seMathabeleni South. Wezamaphandleni siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Rangato Khuphe walwa impi yenkululeko ekubuntu leZebra. Wayebizwa ngegama elithi Mazibisa ngesikhathi sempi.
Ingubo lezihlabelo ziyala kathi thintane enyawo uqala lana yakwenza uhamba lana ukuthi wamana mama.
Iti amayina baba. Musa ndichemele.
Yei.
Kene ndafa. Iwondo. Ndimi ndakazwika. Musa ndichemele. Kene ndafa. Iwondo.
Hey, Mazibisa.
Eh, sitese sikhona ngale sesibona sesithi kwathi amkabu kotshela bazali baba. Wo. Aye. Tshela bazali, thina siyeza. Siyeza sithwele eZimbabwe ekhanda. Wo. Aye. Zimba ekhanda.
Yi ngomela lihlabelele.
Yeah, hoy. Ho. Ho. Hay korera. Hay. Hey, hey, commando. Hey, hey.
Come, guerrilla. Hey, hey, commander. Hey, hey. Mwa uli duhlabela lapha mbobo.
Zazibizwa. Hayi kukona waye kokela. Thina silandele emuva kuphela.
Idolo phezulu.
Eh, akemkabu, kotshela bazale ekhaya wo. Aye, tshela bazale. Thina siyeza. Siyeza, tshele Zimbabwe ekhanda wo. Aye. Yela bazali tina siyesa.
Umdala wombona wena kwa ngoko.
Kakhulu.
Hey.
Kakhulu.
Yabuyilizwe. Wongabona sokuthiwa sisifaye.
Nansi St. Paul.
Kusothwalela.
Kusuka e St. Paul kwasekuthiwa seliyohlanganiswa labanye. Sasuka e St. Paul ngaya eBulawayo. EBulawayo ngangena eLwelini. Ngaphumelweni
ngoba lesoshe
ngaphumelweni ngangena eBread Barrack ngayongena eNkayi sendisocha ngaphuma eNkayi ngayongena eKezi ngaphuma eKezi ngaya eNyanzura yiko lapha engaphumela khona
wathi mupho la izona
manje mase kona lapha
manje lapha isikhathe kuground usesoshe nina
isikhathe yethe kuground kungaze seka kade seka la
also kichiwe
isikhathe se kuground babu yabazo mbamba plan 3
ethu
sithi siyohola idimop
kati wona basekhila abana babe mbaba isibamba.
Ah,
saba bathe sibambile lapho. Sathatha sofakwa emangwe. Emangwe lapho yikwela ngabona khona kuthi ya lapha seku right. Uba bathi befika bathi isikhali zakho lonkomo zinga.
Ubuza wena?
Eh, ngathi isikhali mina sasarenda. Bathi ulamanga. Umuntu wami lo lalo kwakule ring la kule ring la amazwane la ayithu kule ring la kule ntambo kule kunye ungathi imtshina lo othungayo lokho mabethi bethi
babe kufaka kulo
ehe mabethi ugethe uyabona kukhanya inkanyezi ezi blue lezo kuzeni mina ngathola sengimazi kuphela uthi uvise luphume angeka ubhothi thuveli eliqinileyo uyazwa selugeleza kuphela la
ngobuhlungu
ngobuhlungu lokuthi sakusefile kwathi kusuka lapho nginjalo orenkade ngike ngafambisana ngathola ukuthi sengilaliswe phakathi kwabanye abantu ma ngithi anyikinya sontwala abantu sebefile ngathi ngithi ngathathwala abantu sebefile mina ha lapha sekuyi-problem lekazi la futhi mbayimbayimbayimbayi ngabona kubuya omunye ngipholisa lo mfazi bathi lebethi uvukile ngathi ibela babe ngithatha ngiyojintshwa ngiyofakwa kwenye indawo yiko lapha engahlala khona kanti sihlala khona lapho nje basiplanela ngoba bona babethi bafuna amagorila imota zethu zazobanjwa ekhezi ebridgini leli sinaro bridgini lela inqelekwa kuplasi yobulawa ura kanje siyobulawela ngapha
ura silifake imoto ezilihamba ukuthi wena uhlulekile ukufana pha somele efela le khezi
yikho lapha safika sabanjwa amapholisa ebridgini lalala basiphendusa bayisibuyisela futhi ngaphi
lahamba imoto akabani lapha yamasosha
ezamasosha
bayasiphendukisa
basiphendukisa sayikhezi yikho lapha sagadwa ngamapholisa right through sake suka khona lapha sesibuyisele emakhaya amaphosa abemnika sure ukuthi labantu bagadile ibhasi eya kosibani ibhasi idumile bahamba
amasosha la avuma ukuthi lithathwa amapholisa
ye
kuthi lamaphosa anazange abe khona ngawukho
hayi ngabe sangafa kudala ngabe sangafa kudala
usuvele usuphelile ukuthi vele aseziyavulalwa ngayo imoto leyo khonapho
inamba ngeke ngiyazi ngoba indlevu lezi kade kuyintwala zodwa konke lokhu kade intwala ibrugu lapha kade kungela
uthatha ngaphi lapha
kade sithungela ngeplastiki kamasipara la mnyama la lala iplastiki amanyama
uthatha ngaphi intwala lapha elivele lokhona
akula ngubo akwazange sembathe ingubo lapha
wawungayimbathi
9 months
siyabonga kakhulu ke ezatshisa sibanda ubexoxa lomnumzana Langato Khuphe owalwa impi yenkululeko. Yistudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isizalwane sakwaseDenmark okuthiwa sabulala umkakhe lomntwana usegwetshelwe ukulengiswa kweleNigeria. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe lifuna ukungena kuhlanganiso European Union. Kanti lamhla asilazo ezamasiko salethulela ngeviki ezayo sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami linkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
namhlanje ke sizakubonisana ngelizwe silithola encwadini ezakha njalo esizabala ke izakha isahluko sokuqala sizaqala kuverse 10 siza kuma lapha siya kuma khona kufundeka kanje ndodana yami uma izoni zikuyenga ungavumi uma zithi hamba nathi siqamekele igazi sibhacele ngeze ongenacala sibagwinye besezwa njengendawo yabafileyo besaphilile njengabehlela egodini. Yonke impahla eyigugu siyakuyifumana. Gcwalise izindlu zethu ngempango. Verse 14. Yenza inkatho yakho phakathi kwethu sibe nesikhwama sinye sonke. Ilizwi leli namhlanje ke lisitshengisa ukuthi abantu baba ngothathekile. Abantu sebalahla unembeza ngokufuna izinto abakwaziyo mpela ukubana isizo zabo kazibafanelanga. IBhayibheli lapho esibale khona lithi ndodana yami uma izoni zikuye ngawungavumi. Nxa kutsho ngezoni lapha ngombono wami, yebo lo lalowo angatsho ubana isoni umuntu onjani. Kodwa ke lapha ngikuthatha njengokuthi labo okuthiwa bayenga amadodana namadodakazi abantu, kimi yibo engithi izoni, yibo abaphambanisa inhlalakahle yabantwana. Nxanti abantwana kangitsho laba abantwana be-Sunday school, abantwana be-primary, ngitsho wonke ozelweyo osesazi ukuthi lokhu kuhle kubi. Izoni nxa zisiyenga singavumi. Sikhumbule ukubana izoni kazibuyi zifike zime phambi kwakho zithi mina ngiyisoni. Zibuya kwesinye isikhathi ungazinanzelele, ungaphika ulandule ubana lowo muntu angaba yisoni. Umuntu angabuya egqoke isudu emangalisayo nxa ilanga litshisa aze abanjelwe isambuleni nabanye, kodwa okusalayo ukuthi ingaphakathi kwakhe yabe iyinkalakatha yesoni. Engxenye abuye ethwele lezipho eziningi zokuhuga abantu babamlandele ebubini bakhe. Ungayibala kahle uyibuyele le ndaba le. Ikhuluma ngokuthi nxa usuhambele ezoni wena ndodana uzakuthola okuningi ube ingxenye yabo. Inkohlakalo yiyo ekhona. Abantu bathengisa imiphefumulo yabo ngokwamukela izipho ngokulandela izoni ezizabaphambula endleleni lokuqonda. Babatshengise ubukhazikhazi nobucwazicwazi bomhlaba bathi silandeleni, nxa besala lalokhu esikufunayo siyakuthatha ngendluzula, siyakuthatha ngodlame. Umntu uyakhangela umuntu okhulumayo indoda kumbe linina elikhanya lisutha, hamba ngemota enhle, abanye baze behambe ngendiza mtshina phezulu, babe sebesithi buya ke lawe siza kuqathela lawe kancinyane. Bantu benkosi, singavumi ukuyengwa izoni, singabi ngothathekile, singathandi inotho engcolileyo, singathandi ukudla okungcolileyo. Yebo singakudla ngoba sithi silambile, kodwa lokho kunye kuyafana lokudla isono ngobana kuvela kuso isoni.
Asikhulekele Thixo uNkulunkulu olungileyo, sicela umsalo othando lwakho usikhokhelele singaze sathatheka ngendlela zezoni. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Wezabatsha namhla sixoxa lomnumzana Themba Ndlela, omunye wabaqondisi benhlanganiso ye-International Educational Link elungisela abafundi indawo emakolejini emhlabeni wonke jikelele.
Ye, unjani Ndlela?
Hayi, ngiphilile. Uphila njani lawo?
Asiphile mfowethu. So ke akusitshele lapha, siyabona kule olunye uhlelo elilalo i-International Education Link, kuyini khonokho?
Lolu luhlelo lokuncedisa abantwana ukuthi bathole izindawo emazweni ezokufunda kuma-university.
Akukhulume ngakho sibili ujule, usitshele ukuthi uhlelo lolu vele lume njani, umuntu nxa efuna ukuba nazi kumele ahambe njani.
Uhlelo lolu ngolokuthi nxa umuntu edinga indawo, siyathola ukubana ukuthi abantwana labazali basuka behlupheke kakhulu nxa kuyikuthi bafuna ukudinga izindawo emazweni. Kunjalo-ke baye banye bekuthola ukuthi hhayi kulula ukuthi bakwenze lokhu kodwa nxa bezenzela bodwa bathola ukubantu bathola ubunzima wokuthi bathole izindawo. Thina umsebenzi wethu ngokubancedisa ukuthi bathole indawo njalo bathole lamaviza okuthi bayefunda emazweni.
Libancedisa njani ndlela?
Thina into esiyenzayo because siyabe sikwazi ukuthi ama-university afunani, siyakhangela lokhu alakho okwezifundo ukuthi ume ngaphi ezifundweni zakhe, njalo imali abalayo inganani, njalo lapho abafuna ukuyahlala khona uyafunda khona yindawo yiphi abayifunayo, kwenzela ukuthi nxa umntwana esiya endaweni lapho ayafunda khona abe khululekile, njalo impila kahle yakhe ikhangeleke kuhle, angasuki abe adlunguzeke nxa ekhona le emazweni.
So nxa uqalisa vele umuntu umbamba njani ukuthi ugcina ukukhuluma lapho, libagola njani lapho ukuthi sikhulumisane?
Sile website esingathi ebulenjini lapho abathi bathi bafile abafaka khona ama details abo, bese siphenduka kibo sizobatshela ukuthi hayi, njengoba usufake ama details akho lapho, thina esikukhangileleyo ukuthi kuyini ongakwenza, kuloku yinhlawulo okukhona ukwenzela ukuthi zilathi sikwanise ukuthi sisebenze okuzafanita kwenze. Sisuka lapho sesimdingela indawo sesivumelane laye ukuthi yikho lapho sibili lapho afuna ukuya khona. Bese sinxa sesivumelane laye sesimtholela indawo leyo, singamtholela indawo leyo, sesikhangela ukuthi yiziphi indleko ezizaba khona ngoba kuyafunakala ivisa. Kuzafunakala njalo imali zesikolo zokuthi aregister as a student. Sizathi hayi azikhuphe lezo mali, bese simenzela konke ukuthi ayenelise ukuthi abe umfundi waleyo ndawo ayikhethileyo. Njalo bese simlungisela le visa ngoba ivisa iyaqhakathekile. Uzathi nxa kuyikuthi abanye bayathola indawo kodwa behlile ukuthola amaviza okuthi bayefunda lapho abafuna khona. So thina siyabe sesikhangele sahlolisisa sakubona ukuthi hatshi lo muntu ngalokho alakho uzakwenelisa ukuthi ayefika kulelo lizwe. Ngoba izikhathi eziningi abanye bayazidingela indawo kuthi nxa sofika isikhathi sokuthi bathole amaviza okuyafunda khona behluleke ngenxa yokuthi izinto ababelazo ziyabe zingahambelani lalokho okufunwa yilelo lizwe.
Yes, sizokuthola i-e-juling siyanceda abantu abaningi kakhulu. Banenga kangakanani?
Umnyaka wonke nje nxa sikhangela umnyaka udlula, siyabe sesincede abantu abedlula more than 1,000 abantwana siyabe sibancedile. Ngoba asikho kuphela eZimbabwe la, sise South Africa, sise Botswana, sise Swatini, sise Zambia, le Mozambique. So sinceda kusadak lapha sibakhulu kakhulu ekuncedeni abantwana ukuthi bayefunda emazweni. Ngoba into esiyabe siyikhangele ukuthi abanye bayathi bekhethe indawo yokuyafunda bethola ukuthi lapha sebekhona mhlawumbe inhlawulo zakhona ziphezulu kakhulu, bese kuhlupha sibekhona labantwana zofanele bephenduke ekhaya, o lapha efike ehlale khona athola ukuthi impilo angayijayelanga le, ubese ufanele umntwana usehlukuzekile khona ngale sesehluleke ukuthi kanti manje aqede njani izifundo zakhe.
So liyabalandelela?
Yes, siyabalandelela. Thina umntwana nxa kuyikuthi udlule kithi ulathi aze aqede isikolo sakhe, asimekeli ngoba siyabancedisa entweni eziningi. Even nxa behamba ngendizamtshina lezi senza ukuthi bathwale impahla eziningi ngoba silobudlelwano labendizamtshina ukuthi bayakwenelisa ukuthi bathwala 40 kgs of luggage nxa behamba. Kuyanceda khonokho emalini ngenxa yokuthi umntwana efika ngale uthi eqalisa ukugijigijima edinga ingubo, edinga lokhu, edinga lakho lalokhuya, ngeyinye imali yabe sihamba. So kuyabe kungcono nxa umntwana evele esuke ethwele wonke okwakhe alakho azakusebenzisa phambili.
Ye, asithi na umntana uMadube lamhlanje uyakukhangela khonapha uyafuna ukuthi axhumane lawe enze njani?
Inombolo zami zithi +263 782 799 783 or uyenelisa ukuthi angibhalele ku-email edulink.zimbabwe@outlook.com. Konke lokhu ngamabala amancane or angene ku-website yethu www.int-edulink.co.za.
Namhla kwezabajabe sikhupha lo mnumzana Themba Ndlela, omunye wabaqondisi benhlanganiso ye-International Education Link.
yohlelo lethu luma lapha Oliver Lisayo emoyeni uKips Dube lilale
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.